umuthi ngakavala ikhampani eyikhampani enkulu iqhathe isebenze eziningi kakhulu. So ukuvula kwayo kuloncedo oluthile ebantu lakumabhizinis. Siyananzelela abantu bakulomgama emathebheleleni sokuzaba lendlela ezilula zokuthi abafuyi benelise ukuthi bathengise inkomo zabo khona phana e-CSC, ngoba besinanzelela kwesinye isikhathi abantu besele inkomo zabo bazithengisele ngaphi, begcine sebethengisela nje abantu. Uthole umuntu lezimalini lapha lenkomo yabona yoyo ikhangela ngamehlo, so kuphonga ukuthathwa nje izimali. So abantu bebethathela abantu izifuyo zabo kungela mali engapha bayinika abantu. Kodwa-ke esikuqathe sawo futhi ukuthi njengeizakhamizi ezithile ezalahlekelwa imisebenzi amakhampani athiyeneyo kungenisa lenale-CSC sikhangele ukuthi labo bantu baqhathwe. Kodwa sikukhangele kakhulu esikukunanzelela esifisa kwenzakale njengezakhamizi njalo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nxa kuqhathwa sikhangele ukuthi abaqhathi bakhangele eduze, baqhathe abantu abasuka kulowo mganga owakhona pha koBulawayo, lo mganga onalo wangapha eMandebeleni, ngoba lokho kuyanxisa ukuthi le imisebenzi elula engadingi ukuthi umuntu awufundele. Sikhangele ukuthi kuthathwa abantu bala. Le eminye efundelwayo iyabe ifuna omanager, ifuna ama-technicians athile, leyo ithi iyabanjwa loba ngubani. Kungena kakhulu kuma-adverts abantu baziyo. Nethemba futhi ukuthi laba abayimanejayo baziyanika abantu iholo elilengqondo elizathi linxisa ukubana abantu baphile lezi moli zabo. Njalo siyananzela kwesikhathi kuba lengozi yokuthi amakhampani alezi nsuku afuna ukuqhatha abantu ngendlela ezo, aqhatha abantu labana into bambo kwesikhathi angathiwa ngama-contract workers, khona okwenza isisebenzi sisebenze nzima kodwa singele sizakuthola ekugcineni kwempilo. Khangele ukuthi amakhampani lengayivulwa ayithatha ama-workers ibafake babe ku-permanent ukwenzela ukuthi bangalahlekeli, abathole ipentsheni yabo kuthi le iminyaka abayichithe besebenza labo nxa sebefike ngale ekugcineni kweminyaka yabo yokusebenza benelise ukuthi baphathiseke.
Bulawa amanye amakhampani asevuliwe koBulawayo bayahola ngesikhathi esifaneleyo iholo elingabaphilisa. Kukanti nina njengenhlanganiso kukhona lapho elingenela khona yini ukuthi lani likhankase nikhuthaze abaqashi ukuthi benze?
Eqinisweni amakhampani angabe kuyavula ngayikhona ngamakhampani amalutshana kakhulu lawa ake ngamakhampani amancane wokuthi lokuqhatha kwakhona nje kuqhatha abantu abalutshana kakhulu. Njalo uhlube esibalala kula makhampani amanye nala aqhathwa yikhona esikhuma ukuthi kukhanya ngathi amalungelo ezisebenza ahlonitshwa. Uzananzelela abantu bona ababaqhashi okugcweleyo, abanye uyathiwa nxa kusokuthi uyabhadala kula lapha eyislip, abantu baphonga ukuholiswa njengathi ngumuntu oyelusa inkomo emakhaya khona okwasiyinto enhle. Le mali abayiholayo uthole ukuthi yimali ephansi kangako ukuthi nxa sesikhuluma ngemali ofakehola umuntu ophansi yokuthi ayiphonga data mline isikhuluma ngayo khathesi siyedlule i-200,000. Uthole abantu benkosi baziholela bona bama-30-40 yilo-ke uhlupho olukhona lolo esilalo. Kodwa iqinisweni singeke sathi ukuthi amakhampani aseke athengisa ukuthi athatha abantu abayanga. Kodwa-ke lathi njengenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions sibale kuqinisa ukuthi abantu labo okokuqala siyabagqugquzela babe ngamalunga e-union kuleyo sector. Phezu kwalokho futhi sibagqugquzela ukuthi kube kufonywe i-task committee, i-task committee iyophela emele abantu